Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesibili ekuseni mhla ka 15 kuMfumfu 2019. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chivwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvikela we-anti-riot police ezifika phose amakhulu amabili kwesinye esakhiwe eHarare ngesonto ukhululwe wazihambela endlini okomuntu ongelacala.
Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho. Njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezakho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi.
Inani labantwana ababulawa imikhuhlane ephathelane lendlala efana nekwashiyokho libikwa seliqansile emangweni weBhinga osekuphele izifuyo ngokuswela amadlelo.
Izifuyo sezisifa, kasela kudla, kasela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okuphuma emasimini abo. Labo abathola ku-social welfare bakhona kuyizalukazi amaxwebhu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kulelo lizwe. Lingaxexebuka kumanyano we-European Union.
I-Brexit isenza thina abanye sihlalele evalweni ngoba u-Prime Minister okhona uJohnson ratenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho basigxothe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit.
Iqembu le-Highlanders lithi liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo esigabeni se-Castleleger Premier Soccer League ngoba seliqalisile kulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona le umsakazo. Usomabhizimusi weHarare umnumzana Michelle Chivwe obuzisiswe ngamapholisa kulandela ukutholakala kwengwane zamapholisa enqabela umvukela ye-anti-riot police. Ama-helmets afika phose amakhulu amabili i-200 kwesinye isakhiwo eHarare ngesonto. Ukhulule wazihambela endlini okomuntu ongelacala. Kulabasekeli bebandla le-MDC abalitshumi lanye ababotshiweyo kulandela ukutholakala kwengwane lezi. Kodwa amapholisa athi laba ngabanye babantu abaxotshanise amapholisa eduzane lesigodlo sebandla leli iMorgan Tsvangirai House. Amapholisa athi afumane ingwane lezi lenqwabanqwaba yamatshe abathi abezasetshenziswa ukubangela udlakela. Kodwa igqwetha likamnumzana Chivwe umnumzana Kutsai Rangarirai ulobe ebulenjini bokuxhumana iTwitter esithi umnumzana Chivwe obikwa elenkampani yabonogada ubuzisiswe ngamapholisa okwamahola amahlanu andubana bamchiya wazihambela endlini. Ubikwa wathenga lezingwane emkambo we-auction ezithengela onogada bakhe. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi ibandla leZANU PF lilembali yokubazela izizathu zokugcona abaphikisana lalo ukuze babotshwe badele kunhlelo zabo.
Kujwayelekile vele ukuthi abebandla elibusayo basebenza kanjalo. Bayafaka amacala ebantwini, bayafaka amadrugs ezikhwameni, bayagebhela izikhali kube ngezakho. Njengoba sakubona ngo-1980-81 sekuthiwa izikhali ngezezakho, ngezezipha, kwathiwa zifuna ukusetshenziswa ukuvukela umbuso. Kwasuke lapho kwavula abantu abaningi, inkulungwane lezinkulungwane, kwathwaliswa nzima abantu. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi labo bantu namhlanje basahamba ngonyawo oludala. Ungangamangalisi ukuthi nje into edaliweyo engekhoyo, ngoba kamboni ukuthi ukhona umuntu ongabathemba ukhona lokho abakhuluma ngakho. Abathi kulama helmet amaningi kangaka akadekekiwe efihliwe.
Kodwa bakhona abanye abacabangela ukuthi amapholisa ayehluleke ukwenza umsebenzi ngoba kuthiwa ama-helmet la athengiswa ku-auction. Kungakho leqiniso yini?
Yebo, kungenzeka kuliqiniso. Nxa kuyukuthi ayethengiswa ku-auction, kusitsho ukuthi noma ngubani angazithengela. Njengoba phela uyawubona ukuthi imota zamapolisa lezi esezigugile leze ami abangasazisebenziyo ezisiyo ziyathengiswa ku-auction. La uthi ungayithenga nje unje ungumuntu. Nxa sengiyithengile-ke ngale sengihamba layo ngifike ngiyibeke ngekhaya, ngiyangibabona abanye izimota bala ama-defender bala amasantana lana akudala eyabe lokhu ibhalwe epolisi kodwa ibhake emzini wakhe ngoba ifile mhlawumbe wayidonsa isuka ku-auction yazofika la usadinga ipenda yokuthi asuse lokuyani upolisi abesefaka okwakhe. Nxa bengenzanga umsebenzi wabo ngaleyo ndlela kulula ukuthi abantu bazithengele bahambe lakho ngendlini. Nxa kuyukuthi akuvalelwanga ngomthetho, ngoba kangikwazi ukuthi kuvalele ukuthi umuntu angathenga i-helmet ngaphandle kokuthi mhlawumbe ukhona ongabe usithi kakuthenga i-helmet yamapolisa, kuyabe kwehlulile wona amapolisa. Kodwa kufaka abantu icala kungacacanga ukuthi bafake icala bani, afike njani lawo ma-helmet, basuka bagijima bamemezele emhlabeni wonke jikelele. Kanti bekufanele ba-investigate bayochwayisise base bephuma le story esihlangeneyo, hhayi lokhu abakukhulumayo.
Manje ngokubona kwakho, labo okuthiwa babotshiwe ngodaba lona lolu bengabe phongugconwa na, kumbe kungakukhona okutshaya manzi?
Acatha nini ama-helmet? Ngoba nxa usithi ngama-police helmet usitsho ukuthi ngama-helmet aseZimbabwe, kumele phela kube kuyukuthi kwabikwa ukuthi acatshile lawo ma-helmet kuyiphi inkamba lapho angasatholakali khona. Ungabona kungazakali lokuthi akhona akahlekayo usuhlangana lamanye uthi hhayi lawa yiwo, kuyamangalisa khona lokho. Ababothiweyo kungenzeka nje babothele into engekhoyo bengelacala, kodwa-ke phela bekufanele ukuthi bagcwayisise baphume le nto ecacileyo. Kodwa njengoba ngike ngatsho, ngabantu esingabathembiyo ukuthi bangathi bathole into bayithole ngendlela efaneleyo. Kusengenzeka njengoba ngike ngatsho ukuthi khona lokhuyana okwenzeka ubozaphu ubosithole kubobani ukuthi wetheswa icala ongelalo, upendwe ngento ongayenzanga, kungenzeka yikho okwenzakalayo lakhathesi.
Lo umnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Inani labantwana ababulawa yimkhuhlane ephathelane lendlala efana lekwashiyoho libikwa seliqansile emangweni weBhinga osokuphele izifuyo ngokuswela amadlelo, kuthi amanzi lawo awokunatha lokusebenzisa ezindlini asetholakala nzima. Ezitolo kubikwa sokulala izinja entubeni ngoba abantu bengelamali yokungena bathenge ukudla lenye impahla. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomeli weBhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, waqala ngokumbuza ukuthi kunjani esigabeni sakhe.
EBhinga umumo okhona kathesi ngumumo wendlala, lo mumo wokuswelakala kwamanzi ezigabeni zethu eziningi-ningi. Ukuswelakala kwamanzi kuqalise nje bona ngani inyanga ezimbili bezintathu ezidlulileyo, umama bengasalali ezindlini belabela udwendwe, bedinga amanzi awabo ukuthi benathe. Singakakhulumi ngawokuzihlanza lokuzigeza kwabo, singakatsho njalo lawokuthi izifuyo zawo zinathe. Izifuyo sezisifa, izifuyo kazisela kudla, kakusela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okokudla okwabo okuphuma emasimini mina. So-ke indlela umumo oyiwo ngawo ngumumo odanisayo, ngumumo othi nga uhulumende uyangenela, ngoba ngutholile ukuthi noma kuthiwa khona kule social welfare, labo abathola ku-social welfare bakhona, indlela abathola ngayo kuyizalukazi lamaxwegu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni, ngoba kakukho constant ukudla kwakhona. Kwesinye isikhathi kuthiwa kubuya kanye after 3 months, akula muntu ongadla i-50 kg kanye over 3 months yena elemuhle. Ukususuka khonapho ethi nxa umumbi wakhona ubuya bese kuthiwa kababhadale ama-$50. Naw nxa usithi lo muntu ngumuntu ohluphekayo, nxa ehlupheka i-$50 yakhona yona leyo kuthiwa nge-transport, uzayithatha ngaphi? Osokusenza ukuthi izalukazi laba amaqhegu eziningi kulokuthi bekuthole lokho kudla sokutholwa ngabale mali asabe babhadalela yena ebesethola kuphela mhlawumbe ibhaketi osokuwesena i-situation yethu emakhaya kathesi.
Okokuthi singezwa na ukubana bakhona abangalahlekelwa imiphefumulo ngenxa yendlala.
Ngithe ngi-adressa omunye umhlangano ngolwesithathu ngezwa abezibhedlela besitshela ukuthi khona inani labantwana ababuya bevuvuka izisu okuthengisa i-malnutrition seliyande kakhulu ezibhedlela amakliniki emakhaya akithi eBhinga. Labo bantu labo ezibhedlela kwakhona kabala nakudla. Ngikhuluma kanje eBhinga District Hospital ngithola umbiko noma ngakawugcizelela ukuthi abantu sebesidla kanye ama-patients adla kanye ngosuku. So-ke umumo wakhona sibili uyathengisa ukuthi khona ngaphandle kokubana kwenziwe eminye imizamo efana nokuthi kube le supplementary feeding eyabantwana mhlawumbe laba abalomnyaka kumbe iminyaka emibili kusiya phansi bese kufithi njalo kube lama supplementary feeding abantu abadala bona lapho ikakhulu omama abezithwele kumbe abezemunyisa ngoba sekutholile ukuthi kathesi kunzima ukuthi umama esuke emzini wakhe esiyalinda esesibhedlela ukuthi ebeletha ngoba ukuthi besheye ukudla okungekhoyo kuba nzima bese sithi kukangcono ngidle labantu abami khonokho okuncane esindawonye egcine sebeletha le makhaya futhi so-ke anything kungenzakala sibili ngendlela umumo oyiwo ngawo.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda ummeli weBhinga North edalele ephalamende engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Uhulumende uthi sokufanele kube lomlamulankunzi phakathi kwakhe labodokotela njalo kufanele bevumelane laye ukuthi kwenziweni ngokukhalala kwabo umsebenzi. Lokhu kuveswe umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Obhadaya Moyo. Yena uthe inkulumo lezi kufanele zigqitshwe kungakedluli amaviki amabili. Lokhu kulandela ukwenqaba kwabodokotela ukulandela isinqumo somthethwandaba wathi bebuyele emsebenzini izolo. Inkampani yeZupco ikhulumisana labanini bemchofa kobulawayo ukwenzela ukuthi abantu benelise kuyigada ngembadalo ephansi. Uhulumende usesungule uhlelo lwamakhombi eZupco abhadalisa amadola amabili kulokuthi abe mane njengalokho okwenziwa ngeyuchofa. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Mina emfuna ukukutsho ukuthi siyahlukuluzeka kakhulu ngomumo khona elizweni ngeholo esilirholayo elingathengi lutho. Imali esiyiholayo nxa ngumbalisi unensi ungobani vele kayisathengi lutho. So lokuhlala kwesinye isikhathi ukuthi isesihlezi emsebenzini lapho ungahlaleli ukuthi kawufuni ule khaya labantwana awusenelisi ukuthi uhambe uyobabona. Kungcono uthathe okuyimadlana ufuna ubathumezele. Lazi lakho futhi ukuthi kasizuza i-cash sekusenza ukuthi sidlelwe izimali ngama-transfers wona lawo sidlele ukutshintshela kubo-eco-cash ukuthumeza izimali uthumezela kwenye ibhenki. I-cash kasiyitholi kulamanye ama-services afuna i-cash njalo sinanzelela ukuthi intengo yempahla iyadula kakhulu nge-eco-cash kumbe nge-swipe. Izinto sezijiphile nge-cash. So ziyakhutshwa emashophu ziyethengiswa phandle ngabanini bamashophu zithengiswe ngekheshi bangafuni eco cash bangafuni swipe abaphandle. Kanti phakathi eshophu ziphindwe kabili kumbe ziphinde kathathu zinge-eco cash kumbe ngeswipe. For thina njengabantu esizisebenzi kahulumende asiyitholi leyo cash. Impilo isuke ibe buhlungu kakhulu isihlukuluzi lokuthi sesiphonge uqiniselele ukuthi umsebenzi kawuchiyeki.
Mina ngiwogogo uKhanye. Okusimangalisayo eZimbabwe lapha abantu bamesaba upresident wethu u-advocate Nelson Chamisa. lapha fika khona bayamalela ukungena engathi uyabona abantu emajele bamalela ukungena athi uyabona abantu ezibhedlela bamalela ukungena kusho ukuthi ngumuntu omkhulu bayamesaba sibili ukuthi lapha angena khona abantu bonke bayathaba kuyasizwisa ubuhlungu lokhu okwenzakala ezimbabwe la abantu bayadubeka bathi amadokotela abuyele emsebenzini abuyele emsebenzini ezibhedlela kula lutho bayasebenzisana ezibhedlela lapho
linjani istudio 7 labalaleli igama ngugabadela ncube why sebesithi uGrace sebengamthatha back bebe nobudlelwane naye ngoba wayekuzanu lo mgabe what indaba yabo leyayisebenzi leyo kungenisana isitsotsi so kumele phela labo Jonathan labo Mphoko bebuye back sokungeniswana ngobungane phela ezanu phe
zalibonani emsakazweni weStudio 7 manje amadokotela athwele nzima sibisa amateacher athwele nzima wonke nje umuntu othi mayisiye emsebenzini ehambe nge-transport especially public transport even imota yakho nje umuntu uyaprefer ukuthi mhlawumbe ngcono edinga even ibhayisikile ehambe ebhayisikile because i-price ye-fuel ongangokuthi every Monday iyakhuphuka right now baplanta into ezingelancedo endabeni zokuthi bafuna ukuthi kusolwe i-MDC hhayi la bantu la basazi ukuthi vele bafunani nganje bayekela lokho abazama ukwenza lokho besarende kanti umuntu engathi angisakhoni ungabanjwa ngenkanini ukuthi uqhubeke ukukhokhela abantu siya phambilini angazi bethi kanti bafuna plani bani nje ukuthi kathiwa kuyakwaniseka ukuthi abantu nje sibambaneni sonke lapha eZimbabwe sizama ukuthi sitoyitoye oro senzeni okokuthi nje lamabethi bazama ukuthi beshaya abantu oro bedubula abantu angeke basidubula basiceda lapha mhlaba wonke ubhekile nje angeke uyekele kumoshakala nje sokufuna nje isibindi sokuthi umuntu ethi do or die every day into ziyakhuphu so uncedo lwabasilubone vele manje sizamahungahunga ukuthi bathi ye wonke umuntu olesola sokumele ebhadale umthelo ngwani umthelo obhadala isola isola kathi leli langa elichisa amasola lawo ngelabo yini ngundlela esiphezini
hhayi siyabizwa abaphathi bezinkonzo hhayi thina sivumelani nalokhu amaphathi bezinkonzo laba sebengani bona bathatha uhlangothi lukahulumente isisekelo selizwe sithi khona kumele kuvotwe njengoba besitho ukuthi ukuvota akula into okuyikhiphayo kusobala phela ukuthi ukuvota lothu kuqhutshwa nguyo uhulumende izeki isetyenziswa nguhulumende abezenkonzo waye bengani bathi bagudla igumba batshaya indla befihla umphini izeki kayibe liqembu elizimeleyo ingabi ngaphansi kwezanupiyefu into abangayikhuluma i-United Nations kayibuye izophatha ukhetho finish hayi ukuthi bethu bona abantu bavumelana lapho asivumelani labo lokhu bengazobamba abantu ngentamo engazathi sizinkukhu no asikuvumi bantu bezinkonzo lokhu ngokukhuluma akwenzi lokhu kungakusetyenziswa izandla
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +12024650318 likhumbule njalo ukuthi imbiko yenu ilotshwe ngolimi oluhloniphayo asisoze ke sidlale emoyeni imbiko elamazwi ayithuka abanye izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilithani zithi zilokukhathazeka lokwesaba ngokuza kwenzakala kuhlelo kulelo lizwe lingaxexebuka kumanyano wezwekazi le-European Union okukhangelelwe kwenzakala ekupheleni kwayonale inyanga kamfumfu lonyaka. Intathe yezindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ekhonale eBhilithani.
Iningi lithi lilokwesaba ukuthi kuzaba nobandlululo olukhulu lobudlwangudlwangu njalo ukutholakala kwengwalo zokusebenza kumbe ukuvakatsha kunye lokuhlala eBrithani kuzaba nzima i-UK ingaphuma umanyano we-European Union ukansela wesendwele ePhemingham umnumzana Thabiso Mabena omela ibandla eliphikisayo kweBritane leLabour Party uthi ibandla elibusayo lamaConservatives kalifuni izizalwane zamanye amazwe kweBritane yikho nje befuna iBrexit.
United Kingdom is against immigration. Abantu beAfrika nabaseAsia ukuthi beze kuleli lizwe njengamanje vele bafuna amavisa. Lesi abantu baseZimbabwe abalapha abafailed asalamsikhazi nabantu ukuthi mhlambe alibhadala ngamataxi kanjalo kodwa usazorenew into zakho sobe sithi wena you will be deemed as someone of not good character. Basefuna ukuthi behle belithumele bethumele back. European Union iyasiza la kuma appeals, iyasiza kuma cases yonke into, kuma human rights iyasiza. Laba bafuna ukuphuma konke lokhana le human rights law bafuna ukuyitshintsha benze yabo.
Umnumzana Fortune Sibanda ohlala edolobheni leWolverhampton lilunga lebandla elibusayo lama-conservatives uthi iBrexit ayilani ilesi zalwane zeZimbabwe ezihlala kweBritane.
Ngahunga engilizwayo mayelana lamaZimbabweans ukuthi after the Brexit bazabe sebe worse off. Ngombono wami akusoqiniso lelo ngoba iBrexit has got nothing to do with amaZimbabweans. It's all about Europe. Abantu beEurope bekule freedom of movement bebehamba up and down bebuya nje ngokuthanda. After Brexit i-differences abakhona ukuthi ama Europeans lawo soyamele e-affectwe i-visa system.
Ukansela Mabena uthi indaba ekhona ngemthetho ezabunjwa ngemva kwe-Brexit ucabanga ukuthi ingahlukumeza abeZimbabwe abahlala e-UK.
Sebephumule ku-European Union bazokwazi ukuthi amakhotha lapha betshintshe i-legislation vele mangabe kuthole ukuthi sebefuna ukukhipha ungaye emakhothi behle bekuthathe bekusengaphandle ngoba bathi kuyabakhosta futhi kuye emakhothi. Like let's say i-family reunion, it will be very very difficult and le mali zakhona kuzobe sothola ukuthi sesibhadala twice than money what we're paying now. On trade leZimbabwe ngibona ngathi after some years, probably 3 years or more, relations will improve with trade. Because kulezi zinto abazifunayo vele eziningi eZimbabwe.
Baningi kulezi nsuku abalala bengalele, bengazi ukuthi inyanga le mayiphela kuzathwani ngabo, ngoba bephethe ingwalo zokusebenza kuleli. Unkazana Maureen Mhlanga ngomunye wabo.
IBrexit isenza thina abanye sihlalele evalweni, ngoba uPrime Minister okhona uJohnson kathenjwa. I-UK ingaphuma e-Europe bayakhona ukuntshintsha imithetho, basixotshe thina amaZimbabwe esilapha nge-work permit. Njalo kulezi nsuku amanye amakhiwa seqalile ukubandlulula abantu abamnyama besithethisa besithi sibuyele kithi. Eqinisweni mina sibili iBrexit ngiyayisaba.
USibanda akavumelani lo Mamhlanga uthi cha, umkhokheli weBritane umnumzana Johnson umuntu amaziyo othembekileyo ayake yaxoxelaye njalo ngeke axothe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eEngland.
Boris Johnson is someone engike ngahlangana laye ngaxoxa laye ngokubona kwami indoda eqotho. Ngemva kokuxoxela in person angiboni ukuthi angafuna ukuthi affect amaZimbabweans in any different way. Angiboni ukuthi amaZimbabweans will be worse off. It's all about European Union le Britain. It's got nothing to do with amaZimbabweans.
Igqwetha njalo lingcweti kwezemthetho yokungena kwabantu elizweni i-immigration lawyer unkosazana Sihle Dube we-KM Solicitors edolobheni leManchester uthi Brexit ingaba luhlupho kuzizalwane zeZimbabwe ezithanda ukuvakatsha kwamanye amazwe ase-Europe.
Ama-effects awe-Brexit engiwabonayo kakhulu ukuthi azasihlupha thina abeZimbabwe. Ama-holidays siyathanda ukuhamba e-Europe kakhulu for ama-holidays kubo-Spain, Portugal, Cyprus loba ngaphi. Sikwanise ukuthi si-apply ama-visas before si-travela. Then i-effect ezaba khona ku-families budi bekhaya sesithandana lalaba abe-Europe. Nxa kuyukuthi uyi-dependent, i-family dependent of i-EU national, thole ama-paper under that route, u-applyele for either i-pre-settled status, esikuvumela ukuthi uhlale e-UK for 5 years, or i-settled status.
Inkulumo ziyaphambili phakathi kweBritane lomanyano we-European Union, ukuthi behlukane kuhle besale bedlelana ikakhulu kwezomnotho. Njalo amalungu ePhalamende eBritane kumele bavote bavume isivumelwano sakhona singaba khona ilizwe leBritane lingakaxexebuki kulumanyano. Imele Studio 7 lapha eHouse of Commons igama lami Ezra Chisas Band.
Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uHenrik Piet de Jong Uthi iqembu lakhe liqhubekela phambili likhuphuka engalaneni yemiklomelo esigabeni se-PSL ngoba seliqalile ukulandela okwenziwa ngamaqembu aphetsheya. Intatha yezindaba yemidlalo yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yechumi engalaneni yemiklomelo ngemva kwemidlalo yeviki lamachumi amabili lesithupha lapho elincobe khona eletale 1 ne-2 kanya. Limpumela ikhuphule inani lemiklomelo eselibuthelelwe ngabafana bebhoso la kumachumi amathathu lanhlanu. Njalo leli qembu kalizakela inqotshe eselokhu umqeqeshi walo umutsha uHendrik Pieter de Jong efike kwele Zimbabwe. UDe Jong oyisizalwane sakwele Netherlands utshile intatheli zindaba zemidlalo ukuba ufike waguqula indlela okusetshenzwa ngayo kuqembu le-Highlanders yikho nje selitshaya eziwayo kulezi nsuku.
Ngiguqule okuningi ekufikeni kwami okugoqela ukudla okudliwa ngabadlali, ukuzilolonga kanye lemithetho okumele ilandelwe ngabadlali kanye labakhokheli beqembu. Lokhu kungabe kwethuse abayingxenye yeqembu, kodwa kimi akumangalisi ngoba yikho vele okwenziwa kwamanye amazwe lapho umdlalo wenguqu osezingeni eliphezulu.
Phezu kwenkalane yemiklomelo yeqembu le-Capes United lilokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu ngemva kokunqoba elikwenzele wange nge-3-1 njalo lile miklomelo ngamachumi amahlanu. Endaweni yesibili kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo ngamachumi amane lanhlanu njalo elinqobele yada nge-3-1. Iqembu le-Chicken Inn liqhubekela phambili lilahla imiklomelo njengoba libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Black Rhino. Njalo lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo yangamachumi amane lantathu. Endaweni yesine kule qembu leZPC Kariba lona elinqotshwe nge-1 kanya nelemanyika Diamonds njalo lokhu lile miklomelo engamachumi amane lowodwa. Emsileni wengalane kule qembu leyada lona lile miklomelo ngamachumi amabili lane kuthi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu le-Herentals lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu le-Chapungu njalo lile miklomelo engamachumi amabili lesithupha. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu le-Mushwane Stars lona elinqotshwe nge-3-2 liqembu le-Harare City njalo lile miklomelo engamachumi amabili lesikhombisa. Iqembu le-Bulawayo Chiefs lithuthukise amathuba alo awokusinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ngokunqoba enze iqembu le-Triangle nge-2 kanya. Limpumela idale ukuba iqembu le-Chiefs likhuphuke liyehlala endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lile miklomelo ngamachumi amabili nathoba mine mbili. Leli nani lemiklomelo yilo eliphethwa ngamaqembu amathathu ahlezi phezu kweqembu le-Chiefs engalaneni abalisayele wange eliHarare City kanye lele-Tail 1. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
umculo kaSisa Senkosi esithi amahlo lanyama. Silethemba likukholisileli uzawuphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga sithi uyalandela njalo olunye uhlelo ntambama.